Nxa abakhonzi belomhlangano kumbe besiyakhonza behlanganela lapho abahlanganela khona angeke kumbe ngithi akwenzakali ukuthi bahlangane ke labathakathi abangakhonziyo bahlangana bebodwa bengabakhonzi yikho sikubona kusenzakala ke uBiden ke umongameli weMelika ke uzahlangana lamanye labakhokheli bamanye amazwe ababonakala belandela behlonipha idemokhrasi lelungelo loluntu yikho kakumangalisi ke nxa owethu walapha eZimbabwe engamenywanga ngoba kusazakala ke ukuthi ngomunye ke wabakhokheli abakhona emhlabeni jikelele ke abangahloniphi ilungelo lezizalwane zamazwe abo eZimbabwe akulalungelo loluntu eZimbabwe akulantando kaZulu akulambuso kontando kaZulu siyakwazi ukuthi sisuka ke kukhetho lwabakhona ngo-2018 olwaba disputed ke umnangagwa ke ubusa ke ngaphandle ke kwentando kaZulu siyabona ke sebusa ubusa ngocuku engena nje ama results akaannounce asiboneke ngomhla ka-1 August ngo-2018 abantu bebulawa bedutshulwa ngamasotsha kwenziwa i-commission kamoklante kodwa ke ayika implementwa ke leyo ke commission okwaphuma commission leyo ke singathi akuka implementwa uzofika lamhlanje siyabona ke abamabandla aphikisayo kakhulu Nelson Chamisa ke uyavalelwa ke kublokho emigwaqo ukuthi angabonike izizalwane zeZimbabwe ongenza imhlangano elizweni lapha suke khona ke basala bechaya abantu emaswingo ubulewe kogudu ke omunye ke owayeqoqa ke imhlangano ukuthi abantu bazobona ke umongameli uChamisa sibone eMashonaland West omunye uchisela umuzi sokuqalisa ukuthi kwakhiwe lowo muzi kutsha so akula ke mbuso wentando kaZulu kumbe umbuso wabantu abanenge eZimbabwe abantu abalamalungelo agcweleyo yikho akumangalisi ke nxa umna ngagajwe phandle ngoba ke nxa kuhlanganelwa ke amakholwa kuhlanganela ke abakhonzi kanyeke kuhlanganwe njalo labathakathi khona lapho kuba abakhonzi kuphela
kodwa abezanu PF bathi ukunganxuswa kweZimbabwe lokhu akubahluphi kabalandaba lakho
yebo ngatsho njalo ukuthi kabalandaba ke ngokungamenywa ke kulowo mhlangano wabezanu PF kunjalo ke nxa abantu bemenywe emchadweni wena ongamenywanga ke lawe uyaziqinisa ukuthi haka ngilandaba lakho vele ke mina lokho kakungihluphi kodwa ngaphakathi kuyabe kuzisa ubuhlungu ukuthi kathi ngakhethwa ke mina ngasala phandle njani ngilomkhaza yini kukhethwa abanye abantu ke bebizelwa ke umhlangano uqakatheke kangaka kubeke bengumchado ukuthi nampa babizela umchado abantu sebesiyakholisa ke ukudla lokubona umchado ukuthi uhamba njani bekhunga ke kusiba mnandi kugidwa kunatha kusenziwa yonke into wena kukhethwe ke kuthiwe ulomkhaza ke kuba yinto ebabuhlungu kuwe kodwa ke akumangalisi ke lawe ke kumele unamathele etshanini phela nxa usuthathwa ke umfula uzame ke ukubambelela uthi hayi kakulandaba asilandaba thina kasincengi eZimbabwe vele kulelungelo loluntu ilungelo loluntu kalikho eZimbabwe amalanga amalutshwana adlulileyo umongameli uMnangagwa usayineke ukuthi kube ngumthetho ukuthi ke abantu babotshwe ke ngokuposta lokho abafuna ukuposta ku-social media sokusesatshwa ke kathesi ukuthi umuntu ke aposte ulutho oluthile ke echothoza uhulumende kumbe echothoza yena uMnangagwa ke sokulicala elikhulu lona lelo kuyatshengisela ke ukuthi eZimbabwe akula mbuso wentando kaZulu nje i-detectorship esibona isenzakala njengoba ngitshelwa ngaphambilini ke ukuthi ke umongameli ke we-MDC Alliance uChamisa akavunyelwa ukwenza imhlangano abantu basala bebulawa lapha suke khona basala bechiselwa imizi kuyinto obuhlungu kakhulu umbuso wentando kaZulu eZimbabwe hayi kawukho sibili ikho ke anxa bemthe phandle ke uMnangagwa ke labangani bakhe hayi into eqonde kakhulu ke balanxa nje bona bezaziqinisa bathi abalandaba kodwa kuyabachaya kuyabalimaza nanku phela bafuna ukubuyela ku-Commonwealth kodwa ke asoze babuyele phela izenzo zabo zizimbi kangaka beqhubeka bephambanisa abantwana beZimbabwe.